imbongi zamachawa alelwa inkululeko yelizwe leZimbabwe namhlanje bezithe kwaqa lapho kubekwa khona amachawa edolobheni leGwanda zikhumbula obaba labomama abazinikela impilo yabo ukukhulula ilizwe. Izihlobo zamachawa ziveze ukujabulela leli langa ngaloba zilokukhonona ngendlela uhulumende abaphatha ngayo. Umnumzana Damoka Mangena, umntwana weqhawe umnumzana Nefat Mangena, uthi namhlanje bebenanza imisebenzi kayise ezithi kungayisuye labanye bakhe ngaba ukula kukhululeka elizweni.
Uhulumende laye akhangele ukuthi abantwana bama-veterans bangabi yintandane kuze kukanye. Ngakuhulumende ngusungumama, yes to make sure ukuthi bahambe esikolo, bayadla, bayagqoka, bathole transport ukuya bona ogogo emakhaya. Ngakuvuma. So ngamafikshali ukuthi uhulumende kangela ama-veterans, ama-widowers, lalaba abasebenza kangela intandane zonke. Social welfare layo i-beef you up ngama-resources.
Umnumzana Fortin Vodloza Fanda ngomunye wabala impi yenkululeko ekubutho leziPRAM uthi laloba benanza leli langa ulokukhathazeka ngabanye bakhe abelokhu bengakabekwa ngokufaneleyo.
Leli langa elamaqhawe namhlanje akulona ilanga okumele lithathwe nje lula, lilanga eliqondileyo, lilanga elihle, kodwa liliphutha leli langa ngoba amanye amaqhawe sesithethilizwe alandelwa izana, abulawelwa egangeni, afihlwa egangeni. Pho nxa sesicelebrate ukuthi amaqhawe asebenza into enhle ngokukhululwa ilizwe, laba abafihliwe ezimbalwini bazacelebrate nini?
Esethula umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni umnumzana Bezinko Ncube uthi uhulumente uzimisele ukuthuthukisa impilo yabala impi yenkululeko. Emazwini akhe umongameli Mnangagwa ubonge uZulu ngokubekezela kwakhe ngalesi sikhathi ebhekane lobunzima bokuqonga kwentengo, esithi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisa umnotho welizwe. Iningi lezakhamizi zaleli dolobho kazizange zizihluphe ngokuyananza lolu suku, njalo umkhokheli wabalwa impi yenkululeko ezansi emaNdebeleni umnumzana Thirteen Ncube uthi kuyadingeka ukuthi uZulu afundiswe ngokuqakatheka kwamalanga afana lala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.